ukhetho ludlulile kodwa uhambo lokho elukhona pho nge-by-election kuyabe kubona labo nje abalutshwane abayavotela lo abamfunayo especially ababe ngamakhada ama-supporters kandawo kuyavota so ukhetho luhambe koBulawayo luhambe ngokuthula ngakulahlupho esilutholileyo ngaphandle kwakhona okho ukuthi thina abesisibodwa sibe le-confusion yaleyo ukuthi abanye bethu bebemezela ukuthi abantu bangayivota kumbe nxa besiyavota abanye bavotela iZANU-PF ngenhliziyo nje ebuhlungu kodwa hhayi abantu bakoBulawayo bakuyalile lokhu ngakhangela emagwegwe bakuyalile yena lwani umuntu esasikhala ngayo ukuthi abantu nguye ababemfuna kukhanyile sibi ukuthi babefuna yena uNyati and bekhala abadala ukuthi ngakube kuNyati hhayi uNyati usengenile ephalamende njengokufisa kwabantu bemagwegwe la ngapha uCharles uMoyo bebemthanda kakhulu kusukisele ngukansila hhayi bambekile ephalamende ungananzelela ubaba u-Ambrose Findi onguye ademela izakhamizi onguye esasimkhangelile ungakhangela nje ukuthi hhayi bekuyiphansi phezulu bekungutshikile obhanga ukuthi kungayisikho ukuthi bekulesimemezelo ukuthi abantu bangayivota hhayi iZANU besiyayehlula uphinde ukhangele lakho e-Country Park ukuthi hhayi bekuliswa sibili kanzima okukuthi ngokubona kwami ye besiyazuza i-4 why ngoba lapho emakhokhova lesizinda lapho kulomo Honorable Modi Umodi abantu bakoBulawayo sebem-associate leBulawayo so ukuthi uzumudle nxa ungase-general election uyakusebenze nzima ngoba uyanceda siyake simbone abantu sebevotela umuntu oncedayo hhayi thina njenge-CC njengobukhokheli bayo hhayi kakulamsolo esilayo ye amakhansila yebo ye abantu bazikhethele ngokufuna kwabo and siyakwamukela khonokho abakwenzileyo kuma-councillors wose sizahlala phansi nje ngoba into esesiyivumelene kathesi okwama-recall lokhu asike sikume lanxa kuyukuthi ikhoti ithe kuhamba njani kodwa okwakhathesi sizake sime okwama-recall sike sibonisane ukuthi abantu bezimbabwe bafunayo ngoba ungananzelela ukuthi sonke lokhu esingaphansi komkhokheli wethu ubaba uNelson Chamisa onguye upresident wethu siyakwazi layo uyakubona okwenzakalayo ekubona njengo-president asikabe lomunye upresident ngabantu bebekwazi ukuthi ubaba uChabangu Secretary General interim bebezayavota bekwazi ukuthi bavotela iparty yabo i-CCC hhayi kasikabi lensolo ngokukhona siyakwamukela okwenzakeleyo siyababonga abantu bakoBulawayo khona sizababonga sibasondelele eduze sithi siyabonga Bulawayo omuhle
akutshengisi na ukuthi abantu kabamfuni umnumzana Sengezo Chabanga
asingeke sithi abafuni uChabanga lapha ade kuvotelwa baba iparty i-CC bekungavotela uChabanga angazi ukuthi waye abantu babehlala bekhuluma ngoChabanga ukuthi uChabanga lokhu uChabanga ngu-secretary general interim secretary general kayishiyo party uChabanga abantu bebevotela iparty yikho-ke iparty yethu iye itholile khonokho ekutholileyo njengoba sithi ukuthi hhayi itholile khonokho ekutholileyo anti bekuleZANU le-CC bekuyela Chabanga leZANU lapha so akudliwa nguChabanga kumbe kuwina uChabanga kuwine iparty lapho esinqotshwe khona kunqotshwe iparty.